Kukhetho lokugcina olwenziwe ngomnyaka ka-2013, ibandla elibusayo eleZANU-PF lathatha izihlalo eziyisikhombisa phakathi kwezilithumi lantathu. Ohlaziya ezombusazwe umnumzana Decent Collins Bajila uthe isabelo lesi asikaze sibuswe libandla elilodwa kodwa sihlala sihlanganise amabandla.
Emandulo abantu baseMatabeleland North indlela abebekade bevota ngayo ibi kosa ifanane izigaba ngezigaba ngithi mina district by district kodwa eminyakeni embalwa endlulileyo sikubone lokhu kutshintsha ngingathi kusukusela ngokhetho luka 2005 ngoba ngokhetho luka 2000 ibandla le-MDC lathatha izihlalo zeMatabeleland North ngobuningi bazo. Kuthe sokubuya kukhetho luka 2005 ngenxa yokuthi i-Delimitation Commission iyasuka yahlanganisa amanye ama-constituencies yehlukanisa amanye futhi sikubone lokhu indlela abantu beMatabeleland North abavota ngayo isiqala ukwehlukana district by district. Sisiya kulolu khetho luzayo izinto ezibalulekileyo kakhulu okokuqala ikukhangela ukuthi amabandla linye ngalinye liza kwenza njani ukukhetha laba abazalimela.
Ubhajila ugcizelele wathi iziqindi ezinjengetsholotsho imguza lebubi asikacaci ukuthi zizahamba kanjani ethi abajwayele ukunqoba kuzo lezo indawo abakho njalo abancintisi kulolu khetho. Labo abangekhoyo ngowaxotshwa kuhulumende umnumzana Jonathan Moyo kanye lomnumzana Obet Mpofu oveze ukuba akasoze ancintise kukhetho lwalonyaka. Ubhajila uthi isiqinti sebhinga sivame ukuvota ngokufanayo eminyaka yonke.
Tsholotsho North layo futhi kuzawuba lezi ndaba zokuthi siyakwazi ukuthi onguye owacine evotelwe kumela iTsholotsho North ubaba usikhica mfundo Jonathan Moyo akekho okwakhathesi and futhi akekho kulabo abacele ukuthi babe ngama-candidate bemele ibandla leZANU-PF. Singazi ukuthi uzancintisa yini emele elinye ibandla njalo uzancintisa khona eTsholotsho North yini. Enye into futhi ebalulekileyo kulokhu into ezenzakalayo ngasemguza bubi ukuthi lakho kuzahamba njani kubandla leZANU-PF nanku abayiba bamele imguza lebubi kathesi ubaba u-Obet Mpofu lobaba u-Clifford Sibanda abazimiselanga ukuncintisa kukhetho loluzayo. Kuzawa futhi lento ezavula amehlo ukuthi kanti i-MDC Alliance i-People's Rainbow Coalition lamanye amabandla azafaka obani ukuthi babamele endaweni ezinjalo. Eyinye futhi constituency ezakuba semehlweni abantu i-constituency yeNkayi South lapho okulo baba khona u-Abednego Bhebhe ozancintisa ehamba lebandla elikhokhelwa nguThokozani Khuphe kathesi elinye lamacele e-MDCT.
Omunye njalo ohlaziya ezombusazwe umnumzana Patron Khutshwekhaya Nketa uthi isabelo seMatabeleland North silabantu abalutshwane ababhalisele ukuvota lonyaka ngakho asila mandla okuguqula impumela yokhetho ethi kodwa nxa kukhangelwa ukhetho lokudinga umongameli iMatabeleland iqakathekile kakhulu.
IMatabeleland North I think ama problems akhona anganayahambelana ibuwakhangela abantu abarejistileyo balutshwana kulamanye ama-provinces because ngendlabo ye-population yangkhona iphasi. Indlela yokuthi kuba phansi kwayo one abantu because of security reasons bagcina bengekho besiba ngaphandle kwelizwe. Okwesibili imisebenzi kabatholi imisebenzi ngohulumende unika abantu avela kwezinye indawo imisebenzi yokufana ukuthi abantu abasebenza khona imisebenzi emincane eminjengala ndawo becine bekusengaphandle kwamazwe. So for that reason i-registration yabo zathola kulula abantu abaphansi. So kayila ukutshintsha kwayo kakhulu izatshintshayo njengoba ngisitsho nje ukuthi na umuntu ongabe ufaka amavoti nawushiya ku-presidential but nakusiya ngayo ukhangela ama-constituencies le only 13 constituencies but ungakhangela into engenye i-Midlands ukhangele umasungu ukhangele mayinga lendaba emashonaland provinces zinkulu kakhulu in terms of constituencies abanawo. So sometimes ayithinthi kangako izinto eziningi.
Umnumzana Mark Ndlovu ongu-Provincial Elections Officer we-Matabeleland North uthi isabelo se-Matabeleland North silabantu abayisilinganiso esingaphezu kwenkulungwane ezingamakhulu amathathu i-321,653 ababhalisele ukuvota.
Ama-statistics Matabeleland North Province ami kanje kathesi 321,653 registered voters as at 23 April 2018.
Umnumzana Thembelani Ncube uthi isabelo seMatabeleland North silakho ukuguqula impumela yokhetho ethi bathanda ukuvota ngokufanayo. Wengeze njalo ethi ukhetho lolu esiya kulokunzima ukutsho ukuthi ukhetho luzahamba njani ngoba abantu beMatabeleland badabuke phakathi ngenxa yamabandla ezombusazwe ancintisayo.
Ngingaxwayisa ngokuthi iMatabeleland ilawo amandla ukuthi ingaguqula isimo sokuthi ama-elections angaphume njani, ukhetho lungaphuma lunjani. Okokuqala ukuthi abantu bamaTabeleland nxa besithi bayavota esikhathini esiningi bavota babe lubhobo lonke bavotela iphathi eyi-1. Kube sokusithi njalo bangayithanda leli phathi yisingathi inqobe ikakhulu nxa sikhangela ukuthi ama-provinces mathathu singasikugxula i-midlands part of midlands ongaba ngama-provinces ayi-4. Kodwa njalo nxa kuyukuthi iphathi kabayithandanga balakho nje ukuthi bangayivoteli osokungenza ukuthi leyo phathi luze. Kodwa kathesi sikubonayo ukuthi isebe lakho ukuthi bangaqamalaza ekade sikhangela ukuthi abantu bawine resounding bacele bengasawinanga ngenxa yokuthi abantu beMatabeleland kade singazamntu abadabukeni. Abanye balandela imithwakazi, abanye bazalandela ukhuphe, abanye bazalandela uchamisa, abanye ngabantu bezana. So kukhona ukuthi kathesi kungenzeka ukuthi okade zitshele ukuthi uyawina ngenamba ephezulu agcine ngasawinanga.
Isabelo senyakatho yeMandebeleni silezigaba ezilitshumi lantathu ezibalisa iBinga North, iBinga South, uMguza iBobi, iLupane East, iLupane West, iNkayi South, iNkayi North, iCholocho North, iCholocho South, iWange East, iWange Central kanye leWange West. Ukhetho lwalonyaka lukhangelelwe ukuba khona phakathi kwenyanga kaNtulikazi loNcwabakazi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.